So we seek a descender of VOA in the valley.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 1 kumbimbitho 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
sikhangelele ukuthi uhulumende uzafeza isithembiso sayo sokuthi abantu bathole usizo.
Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko namuhla esazisa uzulu ukuthi ilizwe selivulwa na kumbe liyaqhubeka livaliwe emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19.
Thina njengezalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa siyavumelana namanyathelo athethwe ngumongameli.
Umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena uyekethisile njalo iziqondiso zokuvikela lomkhuhlane elizweni lakhe izolo esithi selehlile inani lababanjwa iCOVID-19. Abagogekileyo babikwa bethwaliswe nzima ikuvalwa kwelizwe ngenxa yecoronavirus. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko namuhla esazisa uzulu ukuthi ilizwe selivulwa na kumbe lizaqhubeka livaliwe emizameni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19. Kunaganelwa ukuthi uMnangagwa uzayekethisa eminye imigoqo ngoba inani lababanjwa umkhuhlane lo kanye labafayo selehlile kakhulu kulezi nsuku. Kutangela izolo akekho ngitsho loyedwa obhubhileyo ngenxa yalomkhuhlane. Ababanjwe belawo izolo bangamatshumi amathathu lanye. Asebebanjwe i-coronavirus selokhe ifike eZimbabwe sebesedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu lasithupha 36,089. Asebefile bona sebeyinkulungwane elamakhulu edlula amane 1,463. Uhulumende uthi bedlula inkulungwane ezilitshumi lambili 12,000 abezempilakahle labanye abenza imisebenzi ebalulekileyo asebehlatshwe ijekiseni yokuvikela i-coronavirus. Kodwa inani leli likhanya liphansi ngoba abanengi bengafuni ukuhlatshwa ngoba besithi kabayithembi ijekiseni le ephiwe iZimbabwe nguhulumende weChina. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Mdladlandiweni saqala ngokumbuza ukuthi kuyini abakukhangeleleyo kumbiko kaMnangagwa namuhla.
Sikhangelele ukuthi umongameli uzagcizelela umbiko wakhe awenze amaviki amabili apheleleyo ukuthi abantu abasebenzayo baqhubeke besebenza emkambo belandela izinqumo ezineze zokuthi kuvikele umkhuhlane lo ezokuthi bageze izandla, bagqoke ama-mask, abantu ba-teste ngama-thermometer lawo uku-checka i-temperature. Njalo futhi sikhangelele ukuthi uhulumende uzafeza isithembiso sayo sokuthi abantu bathole usizo lokho abadinga isikhiwa i-cushioning package. Abantu lokho beyilindile ekatholakali sikhuluma nje kunje. Abantu abaningi bayehluleka ukuthi bavule imkambo yabo basebenze ngoba akula mali yokuthi baqalise ukuthenga impahla zokuthengisa ebasebenze. Ngokunjalo sikhangelele ukuthi uhulumende uzakufeza lokho ngoba isithembiso senzileyo umalunga ethu akakula oseyitholile leyo mali yokuthi basizakale abantu ngemva kokuphazamiseka nge-lockdown naleyi eqalelo nyaka kunyanga ka-January.
Sebabuyela emsebenzini ngobuningi yini abantu abazisebenzayo khona ngapho koBulawayo?
Ye, abaningi sebebuyelile emkambo sebesebenza. Into nje luhlupho yokuthi abanye bakatholi izinto zokusebenza njengama-sanitizers. Kodwa-ke sike sazama njengenhlanganiso ukuthi sibancedise abantu, sike sanika amamakethi amaningi koBulawayo lapha, sibanika ama-thermometer, sibanika ama-sanitizer ukuthi basebenzise njengoba umongameli acho ukuthi abantu babuyele emsebenzini xa belandela izinqumo World Health Organization. Hayi-ke abantu bayathenga, angithi vele abantu bayathengelana nje bona abasebenzayo. Kuzaba ngcono kakhulu-ke kungathi kuvulwa mbijana ukuthi abantu bahambe, kodwa akufani nokuthi abantu bebehlezi ezindlini. Sokulo mahluko kakhulu, abantu sebesizakala nxa kunje nje kuvulwe mbijana ukuthi basebenze.
Abezempilakahle abavuma ukuhlatshwa ijekiseni yakwele China le babikwa bebalutshwana kakhulu, ulubona njani lolo daba?
Angilalwazi kakhulu-ke ngathi kuthi abantu abahlaba bangaki. Ngiphongubona nje kuthiwa bengafika phose 15,000 so far sebehlabile. Kodwa kule mbiko emningi ephumayo ngama-vaccine lawa, sike sabala kuthiwa abantu abanye bathi luphawu lukasathane, abanye bathi asebenzi kahle. So kule mbiko emningi ebhodabhoda ebulenjini ugcina ungasakwazi ukuthi uliqiniso yikuphi. Yona i-Sinopharm iyasolwa kunje abantu, uyezwa omunye ekhuluma nge-Pfizer, uze ekhuluma nge-AstraZeneca ukuthi vele ama-side effects lingahlabi. So wonke nje umnakano ama-jackson lawa abantu bayawakhuluma ngawo, kuyadingeka ukuthi abantu bafundiswe kube le information ecacayo ngama-jackson lawa. Kodwa kumqoka ukuthi kule mbiko emningi kakhulu ezulazulayo esuke ibe yingozi sibili.
Umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wethule owakhe umbiko izolo ntambama, wayekethisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe lakhe ngoba esithi selehlile inani lababanjwa iCOVID-19 kulezi nsuku. URamaphosa uthe imbuthano efana lezombusazwe enkolo leyamasiko isivunyelwa. Kodwa uthe nxa abantu behlangana besendaweni evalekileyo kumele babe likhulu, kuthi nxa bephandle bangaba ngamakhulu amabili lamatshumi amahlanu. Uthe njalo uhlelo lokuhlaba abezempilakahle ijekiseni yokuvikela iCOVID-19 luhamba kuhle, njalo asebehlatshiwe okwamanje bazinkulungwane ezingamatshumi pose ayisikhombisa 67,000. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Nicholas Ngqabuto Mabhena.
Thina njengezalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa siyavumelana lamanyathelo athethwe ngumongameli weSouth Africa ubaba uCyril Ramaphosa, ngoba usethe ngolwasemzini iSouth Africa iya kulevel 1. Lokho kutsho ukuthi i-curfew isizaqala ngo-12 ebusuku kuze kuyetshaya u-4 ekuseni. Phambilini ibiphela ngo-11 i-curfew, bokwenza ukuthi labo abasebenza ebusuku ikakhulu ema-restaurant lezinye indawo ezithengisa ukudla bekumele bavale ngo-10, senzele ukuthi izisebenzi zibe sezifikile ekhaya ngo-11. Kutsho ukuthi khathe sebezavala ngo-11 zibe sezifikile ngekhaya ngo-12. Lokho siyakwamukela ngoba nxa sisizwa bathi bona abasebenza kulezo ndawo abantu baqala ukudla ikakhulu ngempelaviki, ngalezo zikhathi lokuqala ukuthi banathe. Laba bathengisa utshwala besebengani balahlekelwa kakhulu.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza khona ngapho ziningi esezabuyela emsebenzini yini?
Abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi ngoba esikuzwayo ukuthi ema-restaurant kumbe lokho okubizwa ngolwasemzini kuthiwa i-hospitality industry, 30-40% yalezo zitolo mba ama-restaurant lawo kavulanga. Lawo avulileyo abantu basebenza besheya ama-hours ngoba kabasebenzi ngendlela abavele kumele basebenze ngayo. So abantu basebenza okokutshintshana ukwenzela ukuthi labo nabo bathole ukuthi baziphilise. Yikho ke abantu balahlekelwe imisebenzi. Yebo ye akhona amakampani avulileyo abantu ababuyeleyo emsebenzini. Nesokunanzelelayo kodwa ukuthi labo abasebenza emahofisini ubunengi babo basebenzela emakhaya. Abanye nxa ukhuluma labo kuyasebenzeka, abanye kakusebenzeka emakhaya. Yikho ke lezi taradeni zegolo zathola ukuthi ngesikhathi sebuseni lesikhathi santambama izimota kazanengi kakhulu ngendlela ezibanengi ngakhona nxa kuyikuthi kuvele kuyasetshenzwa.
Uchilo uRamaphosa ukuthi liphezulu mpela inani labezempila kahle asebehlatshiwe ijekiseni. Kodwa eZimbabwe sibona abongi labodokotela abanengi bayala ukuhlatshwa ijekiseni yakwele China. Ungathini ngalokho?
Okusihluphayo ngakithi ngohulumeni weZimbabwe ukuthi uhulumeni wamasosha uhlupha ngokuthi kachasisele abantu kuhle. Amasosha njengoba vele umphathi ntambo wezempila kahle elisosha bajwayele ukupha i-command ukuthi uyatshelwa ukuthi yenza lokho. Isosha enkambeni kalibuzi ukuthi lokho kumele ngikwenzeleni.
Umnumzana Nicholas Ngqabutho Mabena ngohlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ukuvalwa kwelizwe ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus sokufake abantu abagogekileyo ebunzimeni obukhulu. Sixoxele siphathamandla senye inhlanganiso eziphathisa abantu laba eNkiwane Foundation, uNkosazana Pretty Ndlovu.
Ubunzima obubhekwe ngabantu abagugileyo, abagogekileyo nabagulayo esizweni sakithi bukhulu kakhulu ngendlela yokuthi okwakuqala thina singabantwana babo, the majority of us asikho duzane labo. We are in foreign nations, we are in diaspora, so abaningi babo kakhulu abantu abagugileyo bahlala bodwa, kumbuthola ugogo nomkhulu ehlala labazukulu abancane kakhulu vele abangamncedisi ngalutho, okwenza futhi ukuthi kube umthwalo kuye ngoba yabemele bakhangela abazukulabana kanti la vele akasela amandla. So kulobunzima obuningi kakhulu impela lesikhathi sona lesesikhona se-COVID sokuthi thina abantwana babo kade sibasiza ngokuthi sibathumezele, sibathumezela khona imisebenzi yeye yaphela. So kwenza ukuthi kube nzima kwathina ukuthi sisurvive impilo zethu. On top of that siphinde futhi sibathumezele something labo ukuthi bephile back home. So i-challenge ikhona kakhulu impela, ubunzima buningi ukuthi abala abantu ababanakayo on a daily basis nje with a simple house chores nje ezokuthanyela, ezokuclean, ezokuthintini, abekho abantu babasizayo, bephinde futhi bebulawa indlala yokuthi abasakwanisa ukuzisebenzela. Labantu abadependa kibo labo kuba nzima ngesikhathi sena lesi sokuphelelwa imisebenzi. So uhlupho lukhona kakhulu kakhulu impela esizweni sakithi. Sikwazi vele le economy inzima. Thina eziNkiwane Foundation asikhangeli ukuthi sisiza abazali bethu kuphela, kodwa sithi sisiza isizwe sakithi.
Libaphathisa ngani kahle kahle abagogekileyo?
Every month siyathenga ama food parcel, njengokuthi ngo-2020 besithenga ama 10 kg we rice, sagcina sesihambisa nama soup phezulu nama wheelchair here and there ngoba kulezidingo kulezo ndawo. And then sibe losizo futhi lokuthi umuntu ojoinileyo engafika ibanga esilibiza ukuthi ngu-club 10, ukuthi uthi sujoinisa abantu abayi-10 ngaphansi kwakho, esigabeni sakini kuyaqala uhlelo oluthwa i-home based care. So laphana kuza abantu bevolunteer ukuthi bona bazabasiza kumbe bazaba on the ground bebehambela labo bantu abagulayo, abagogekileyo nabagogileyo one muzi ngeviki, besiyamkhangela ukuthi uhleli kanjani, izidingo zakhe zithini, njengokuthi ama daily duties nje ukuthanyelelwa, ukukhelwa amanzi, ukuthezela inkuni, kwatshelwa into ezifana nalezo, befike bemncedise ke okwalelo langa. And then kuthi ngeviki elandelayo futhi bekomunye umuzi befike lakho beyenze njalo. kanjalo kanjalo. So at the moment we have got more than 30 communities lapho every week okuhanjelwa umuzi ngomuzi besiya nakekelwa ngama home based caregivers wethu labo esiba nakekelayo futhi ngokwenza njalo siyathengela ama small groceries nama working tools nje ukuthi ama broom ukuthanyela ukuthi bengagcina bethanyela bayikhotheme ngemthanyelo lama mask njoba nje sisesikhathini zinezabo COVID.
Unkosazana Pretty Ndlovu ngowenhlanganiso ephathisa abagogekileyo eNkiwane Foundation. Sikhangele okusemaphephandabeni. Iphephandaba leChronicle lithi amagqwetha kankosikazi Portia Mananganzira ongumqondisi obona ngokulwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kuhulumente asekwenze isicelo sokuthi akhululwe edalele High Court. UManangasira ubotshwe ngeviki edluleyo esetheswa amacala enkohlakalo. Iphephandaba linye lithi iPhalamende isiveze ukukhathazeka okukhulu ngabafundi besifazana abaphuma esikolo ngoba sebezithwele. Singene kumbiko elisithumele yona.
Sanibona, sanibona nibasakazi be-Studio 7, ninjani kodwa basakazi be-Studio 7, ikhuluma noThulani ngokwandlela isibongo osuka eFlabuze, phansi kwenduna uSibasa, kodwa sikhola uMaduna. Ngithanga ngiphawulelana basakazi ngale ndaba esihlupha kakhulu, le ndaba eyenziwa esizweni sakithi sokwaMthwakazi. Ungumuntu obuya khona esizweni sakithi kwaMthwakazi, angazi mina ukuthi kahle kahle abantu abakithi yini lento le abayilandela. Kakhulu emashoneni kumanje lekade kunomngcwabo, umngcwabo lo kade kwaMaduna, awazange aphiwe ubuqhawe lobumfanele uMaduna, kodwa abanye abantu ngoba ungabona abantu basemathebeleleni kodwa bayanikezwa elophuzane umngcwabo lo wamaqhawe, kodwa induna kithi uMaduna akazange kwenzeke lokhu. Siphatheke kabi kakhulu thina. Ngisuke ngiyibuze khona ukuthi laba bantu bakithi laba ile ndaba zo-MDC nabozane uphefu lezinto lezi yasikhathaza kakhulu. Ziyasihlupha kakhulu thina singabantu bakwaMthwakazi, abantu abasilethela iy'nkinga kuphela le esizweni sakithi kwaMthwakazi. Siyamangala manje ukuthi kwenziwa kanjani, imigwaqo ifile ibolile, imigwaqo ubulawayo nawo manje amanzi awatholakala, amanzi kahle amanzi avulwa ngemviko kodwa izulu liyana. Kahle kahle abantu bakithi kahle kahle nabo city council why bethandela behamba bekuthanda ukulandela into zabo zane uPF leyo abantu besihlukumeza, namanje basichoba bahlukumeza emabhoda bayahlukumeza, asazi ukuthi kahle kahle inkinga ngikhona yini kahle kahle.
Sabonani wasakazi, injani lonke basakazi abathandekayo, obabo Ntungamili, obabo Christi, omama osithandekile, olonke lonke lonke siyalithanda, siyalikhulisa, siyalibonga. Hayi, lami ngijabulile incwadi yami ifundiwe, ngijabule kakhulu namhlanje, ngijabule kakhulu mpela. Okwenza silikhulise ukuthi siyakhululeka lathi ukuthi silethe okunye kabe kuhlupha phakathi kwezigaba, kulokunye okuhlupha ezigabeni la okufanele ukuthi labo laba abantu bakuzwe, okwenzela ukuthi sonke sibe ngabantu esihambayo ngendlela efaneleyo. So ngalo msakazo esisakazela kahle kakhulu kuyasijabulisa. Vele ngingasweli iStudio 7 yakhona sibili ngihlenguli. So nxa sisakazwa lathi hawu sizwa sesikhululekile kakhulu. Siyalibongela, siyalibongela kakhulu. Kayikhule iStudio 7, inkosi ligcine, libusise, linikeze izipho zonke elifanele nibe nazo. Likhule lonje izimuli zenu ziphilile, zigcinakale kuhle ngoba liphethe abantu abaningi. Siyabonga.
Salibonani zulu wonke jikelele weZimbabwe, ngibingelelelani basakazi bakaStudio 7, ngiphile njani lonke? Ngithemba hayi ngiphilile, lami ngiphilile. Ngizathanda ukuthi ngikhulume kabanzi ngapha emhlubuleni wakithi wemathebeleleni ukuthi kanti kulokho kulabantu abalokho besalandela iZANU-PF, abalokho beseyizikhothamade zeZANU-PF. Ngiyembuza ukuthi kanti kuze kube nini, kanti ingoqo aliyifuni yini? Bantu bakithi, bantu bakaMthwakazi, bathwala zabahle ngicela sike sigqekane lamanye la ezanupf kulabo abalokhu besalandela izanupf kanti aliboni yini alifundi yini ukuthi izanupf ayilandaba lathi thina abantu bemathebeleni noma ungazuhlabele kanjani ugide kanjani ugide njengegidele endlini abalandaba lawo sitsho njani ngoma kamajayivana nxa imbongi u-Albert Nyathi sikhuluma uthi noma zugiye kanjani ugide kanjani abalandaba lawo awukwazi wena ngumzulu. So bantu bemathebeleleni asilandeleni i-MRP Mthwakazi Republic Party yiyo kuphela injongo okwakhathesi okumele silwisane layo ukuthi siphumelele ukuthi sibe kiyo siyekelane lento sizanupf azisisindawo sizozifela nje sihawula njalo nje kathesi usebenza i-1979 grand plan yokuthi vele kuthathwe zonke izindawo zemathebeleleni ngoba already some of the places vele sokuphetha amashona kanti zizaze zifunde nini zizaba yimisila nini kuze kube nini silokhu silandela izanupf kulaba lokhu besayilandela lalaba abalandela i-MDC asiyane lakho lokhu konke i-MDC zanupf umalume nomzulu kuyafana nje akutshintshanga lutho thina asilandeleni okwakithi sivuselele isizwe sikamthwakazi
gazi vele nidrowelwane gazi ngelani igazi kanti abona i-corona baziwa yini abaziwa hayi bazothela singasazwisisi mna vele anihlabi lokhu anihlabi drow igazi kudrowelwane suka wazi kudrowelwane.
Leyo bekuyimbiko yenu balaleli elisithumele yona nge-WhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Umanyano we-United Nations uvikwa usiya uchothoza amazwe obungavamanga ukuwasola ngokwephula amalungelo oluntu agoqela ele-China, i-Saudi Arabia, i-Russia kanye le-Egypt. Amabutho akwele Myanmar adubule abulala abantu abangamachumi phose amabili 18 isolo ngesikhathi betshengisela ezitaladeni besola ibutho ngokugenqula uhulumente okhethwe nguZulu. Siziphethe ngokugangela udaba oluphathelane leMelika. Osuswe esikhundleni sikamongameli kukhetho olwedluleyo umnumzana Donald Trump uthi ulakho ukuncintisa njalo kukhetho luka-2024 angqikilane lomongameli Joe Biden. Ekhuluma emhlanganweni oqoqwe libandla lakhe lama-Republicans izolo owe-Conservative Political Action Conference, uTrump usole umbuso kaBiden esithi usubuyisele ilizwe emuva. Uthe umongameli Biden sevule imingcele yelizwe wavumela lezigebengu ukuthi zingene. Uthe njalo uBiden kumele avule izikolo ngoba umkhuhlane we-coronavirus ungahlaseli kakhulu abantwana. UTrump uthe kungamanga ukuthi uqoqa ukubumba elakhe ibandla wathi uzaqhubeka elilunga lebandla lama-Republicans lona athi lizanqoba kukhetho lokudinga amalunga ePhalamende oluza kwenziwa ngo-2022. Uthe njalo uBiden kumele anqotshwe ngo-2024. Lanxa enqotshwe nguBiden nyakenye, uTrump ukhanya elokhe elosekelo kubandla lakhe. siqoxele ngcwethe ecubungula ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Akumangalisi lokho esikubonayo ukuthi bamfake phambili ngokuba ube vele namandla amakhulu ku-Republican Party, ngakho njalo kukhangelela ukuthi aqhubeke lamandla amakhulu. Labo kabafuna ukuthi bawine ngo-2022 lango-2024 bayamdinga, bayawadinga ama-supporters akhe akhutheleyo angadinwayo ukuthi abawinise. Umuntu ofuna ukuba ngu-senator, ofuna ukuba ku-House of Representatives, ofuna ukuba ku-state legislature, usehla kusiya phansi kuma-county, uyamdinga uTrump kakhulu nxa ku-Republican Party. Kusiya nge-state le-state, kulezinye indawo lapho ozathi ungahamba laye abe yinunu akuluzise, kodwa zikhona indawo lapho adingakala kakhulu, athandakala kakhulu. Labo-ke abanjalo bayamfuna eduzane labo, kube sekuthi labo abaziyo ukuthi endaweni yabo badinga lamavoti ama-Democrats lama-Independent kabamfuna eduze, kodwa yena amandla useselawo kakhulu ku-Republican Party.
Kukhetho lwanyakenye uTrump wanqotshwa lebandla lakhe lama-Republicans. Kuyini okwenza bathemba ukuthi uza kwenza banqobe kukhetho luka-2022?
Okwakhathesi bayacabangela ukuthi kungenzekani ngo-2022 lo-2024. Ngamakhasi nje akulanto eyisiqiniseko ukuthi njengalokho abantu basukuma ngo-2020 bazasukuma njalo ngo-2022, basukume njalo ngo-2024. Ikakhulu bayacabangela njalo ukuthi kungenzeka uBiden abengakenzi izinto ezizakwenza ukuthi laba kade bekhuthelele uTrump bagcine bevotela uBiden. Ngakho-ke ikakhulu kuma-states lawa abovu asepota kakhulu i-Republican Party, bayathemba ukuthi abantu bakhe uTrump bazanceda kakhulu, ngakho-ke bayamsondeza eduze. Kodwa-ke kukhona laba bama-states angathi kamkhuthalelanga kakhulu, angabalimaza kakhulu uTrump nxa bengamsondeza eduze. Abanye nje bayamesaba, benzela ukuthi abangakhonteswa ngabasekela uTrump kuma-primary bazathi bangawina ama-primary base bemsuse eduzane bazihambele bebodwa.
Ngokwenzakalayo kuma-Republicans singathi kusobala yini ukuthi azamkhetha uTrump awamele njalo kukhetho luka-2024?
Basebaningi abazasukuma bamphikise, abangamasenetha, abangamagavena, labanye abangaba ngosomabhizinisi abazimeleyo bodwa. Okwakhathesi angithi usaphuma endlini iphefumu yakhe isazwakala, kakahambi isibanga eside amayika lo moya wakhe kusesekhona ku-Republican Party. Kodwa ngokuya kwezinyanga kuzaya kulokhe kuphefumula, abanye labo basebefuna ukungena. Anxa engathi yena uzabe lokhe yedwa ngo-2024 uyabe yazikhohlisa, ngokuba seseziningi izinto ezenzakala kuye emakhothi lapha, siyabona lokhu lalokhu yanokumlimazayo. Ngakho-ke baningi abasezasukuma bencintisa ukuthi babe yibo abamela i-Republican Party. Bakhona vele ababefuna ukukwenza, abafuna ukukwenza. Ngakho-ke izinto zisezaguquka, akulanto okuthiwa hayi simile siphumile ngaye. Kuselo mqanso kusesekude lapho kuyiwa khona, kusaseli 4 years, nguma ngomude lo upolitiki, izinto eziningi ziba sezitshintshile.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Elidala lisigqibela uhlelo lwethu, sikhangele ebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula umbiko namuhla esitsho ukuthi ilizwe selivulwa na kumbe liyaqhubeka livaliwe emizameni yokwenqabela i-COVID-19. umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa yena uyekethise njalo iziqondiso zokuvikela lomkhuhlane elizweni lakhe izolo. Abagogekileyo bathi bathwaliswe nzima ikuvalwa kwelizwe ngenxa yecoronavirus. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.